Bathi sokunzima ukuthengisa impahla etshiyeneyo edolobheni leli ngenxa yeziqondiso zohlelo lokuvalela abantu ezindlini kusenzelwa ukunqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Iningi labo bathi bakhahlanyezwa ngabezomthetho abacela imali ukwenzela ukuthi basebenze emgwaqweni. Inkosikazi Sazini Dube ngomunye wabantu abathi bahlutshwa ngabezomthetho.
Abantu abasinika ama-problems yiwo bona lawa othiwa ngamapholisa lamasosha labo makhokho baba yibo kumele benze iphisi bezosikhangela. Babe besibopha kodwa ukusibopha kwangikhona basibhadalisa kuqala izimali sithengisa. Bahambe becollect izimali sibhadala everyday ama-10 bond okuthi sithengise. Siqeda lapho ncwamzana befuna babuya besithathele izinto. Bebaleke bengena lase hall kosekusisa. Befuna ukuthi sibalandele siyebadiza. Xa uthi abanika ibhondi bayala bathi bafuna imali ethengayo. Baye besithi bafuna i-forex. So asikwazi ukuthi siphilele ngapha. Asisebenzi thina eZimbabwe. I-interest yethu esiyizuzayo yeyela le esesibhiza ngayo amapholisa lamasosha labo makhokholo. Mthembe imali esibanika yona thina sibili. Sebehola imali edlula ipheyi yabo.
Unkosikazi Nomsa Ntini uvumelana laye.
Akula misebenzi, akulani, loba ingaze kuthiwe kakula corona imisebenzi kayikho kasiyitholi. Siyazama ukuthi siziphilise lathi ngokuthengisa, but ekuthengiseni kwangkhona siba lama challenges amaningi kakhulu. Ngoba ngizabe ngikhiphile imali mina ngaya woda, ngithenduke nqambi yalapha ngithengisa iprofit yami yonke. Nginikwe makhokhoba, ngiyadiza omakhokhoba, ngiyadiza amapholisa, ngiyadiza amasotsha ukuze ngikwanise ukuthengisa. Njalo nxa kuthiwa i-black market, thina nxa kuyukuthi kuthiwa i-black market, ungakhangela phandle, ikakhulu phandle thina sithengisa vele we are cheaper than ema-shops. Silathi sele sizama ukuthi siphile. So ayisiyo black market, lathi sele sizama ukuthi siphilisane. Abathengayo labo bephile, lathi esithengisayo siphile.
Umnumzana Michael Ndiweni, umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association, uthi abantu akumelanga behlukunyezwe nxa bezama ukuziphilisa.
Amapholisa amasipala angahlukuzi abantu abasebenzayo. Lokhu akwenza ukuthi ukuthi into embi, kuyinto ehlukumezayo ilungelo loluntu. Sazi ukuthi isekelo sombuso sithi sona isizalwane seZimbabwe selo ukuthi sisebenze endaweni lapho esikhethe khona. Kodwa-ke uhulumende wesakelo iBulawayo Council lamanye nje amadolobho kuyadinga ukuthi athole indawo zokuthengisela ezimqoka izinto abantu bangabe bevukuluzi. Ngokulakala kwethu sithi Bulawayo Council alethe indawo ezifaneleyo zokuthi bathengise lapho angazi bahlukuluze khona. Kube indawo ezilama-toilet, ezilamanzi, ezihlanzekileyo, indawo ezilemthunzi ezivalele nxagodola kunje nje abantu babezithengisela emoyeni betshaywa luthuli.
Ukhansila Mlando Ncube uthi kuyamangalisa ukuthi abathenga bethengisa impahla emigwaqweni sebevinjwa ngabezomthetho loba nje abanye babo banikwa incwadi zokusebenza ngesikhathi sohlelo lokuvalela abantu ezindlini olwe-lockdown.
Isikhathi esinzima salaba bantu abathengisayo ngoba thina njengomansipala sasesibalungisela indawo zabo zokuthengisela eziyenza lokho okuthiwa i-social distancing okuyizo okufunakala ezinye zezindlela ezifunakala ekulwisaneni lo mkhuhlane lo i-COVID. But phakathi kweviki le edlulileyo sizwe sebesitshayela ingcingo besithi bona no amapholisa lamasosha athi kababuyele ezindlini bengathengisi. Kodwa thina sasicabange njalo ukuthi hayi njengoba belama-license yiwo ama-exemption letabo lawo. Manje asazi ukuthi kuzothiwa.
Uhulumende okwamanje uvale ngqi elizweni lonke jikelele esenzela ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.